Umbiko okhitshwe libhanga elikhulu eleZimbabwe uveza ukuba isilinganiso sokuqansa kwempahla sehlile inyanga kambimbitho saya kusithupha ekhulwini i-6.31% sisuka kusikhombisa i-6.99% kunyanga kanhlolanja. Impi ephakathi kweRussia leUkraine ibikwa isidale ukuba intengo yempahla iqanse njalo kungabi lokuhlaliseka kusisindo semali yeZimbabwe xa iqathaniswa leyamanye amazwe. Umnumzana Thabo Ndlovu, ingcwethi kwezomnotho, uchasisa kabanzi ngeziqondiso ze-RBZ lezi.
Okokuqala, ama-interest rates lawa asekhwelile from 60% to 80% means ukuthi i-cost of borrowing in RTGS go up, kutsho ukuthi khona ama-companies amaningi asoze eboleka izimali. Nxa bengabolekanga imali, kutsho khona ukuthi kuyabe kungasela more money to spend, and as such kuza reduce demand. Kungareduce demand, the likelihood is that ama-prices asoze ekwele or asoze ekwele kakhulu.
Uqhubekela phambili uNdlovu esithi nxa indlela ezifakwe libhanga elikhulu eleZimbabwe zingasetshenziswa kuhle, imali yakwamanye amazwe izabe isingasafiki emkambo omnyama.
Ama-banks sebevunyelwa ukuthenga i-forex directly from ama-companies. I-auction ayisekho the only buyer. Na kungayenzakala ngendlela e-right kutho ukuthi imali yonke ade itradewa ku-black market izaba itradewa ku-formal market. I-pricing ezaba khona izaba ibiyi-fair price because iyabe ingadeterminwa nje ngomuntu osestreetini. Imali leyo will be in the formal system, i-government layo then benefits.
Umnumzana Xolani Dube, umhlali wakoBulawayo, uthandabuza amanyathelo ebhanga elikhulu eleZimbabwe.
Ama-policies lawa afakayo yi-RBZ eqinisweni asilakho ukuwathemba ngoba ngakhangela every time nxa i-RBZ appear ifaka any statement yokulungisa izinto, izinto zisuke zikhwele kakhulu. Ngakhangela lakhathesi i-rate yabo idlala kubo 140 to 150, ku-black market singu-300, and i-black market leyi yisithenga ngayo izinto emashopu. Wonke amashopu lakahulumende akhona la asebenzisa i-black market rate, so thina kusebenzele nje, kabayenze bona bodwa bekhulisa.
Umnumzana Effort Ncube, umqondisi wenhlanganiso yabathengi e-National Consumer Rights Association, ngomunye wabasola iziqondiso ezifakwe libhanga elikhulu eleZimbabwe.
Yonke le mzamo e-Reserve Bank ayisozisebenze ngokuba okonakele khona kuphezulu, umnotho wonke welizwe awuhambi ngendlela efaneleyo. Yiwo wenza ukuthi imali yeZimbabwe ibe buthakathaka. Yebo, kambe kulomthelela ovela kwelase-Russia Ukraine empini yakhona. Kodwa lokho kulutshwane kakhulu, okuningi vele kwani ngunaphakade naphakade. Kusuka ngo-1980 ukuthi umnotho waleli lizwe uphethwe kabi, ipolitiki kayimanga kahle, yikho umnotho ungamanga kahle. Yikho kumele kulungiswe kakhulu lokho.
Ingcwethi kwezomnotho sezicebise uhulumende ukuba ehlise intengo yamafutha ezimota ngoba kuyiwo adala ukukhuphuka kwentengo yempahla lendleko yemisebenzi yonke edingakala kunhlalakahle kaZulu. Zengeze ngokuthi isilinganiso sokukhwela kwamafutha ezimota sikhulu kakhulu nxa uqathaniswa lamanye amazwe, loba nje amazwe wonke ethenga emkambo ofanayo ohlaselwe yimpi yakwele Russia le-Ukraine. Okunye njalo yikuba imali lezi ezithathwa nguhulumende ezemithelo yama-tax akumelanga zibe sekhulwini ngoba lokhu kutsho ukuthi nxa intengo yamafutha ezimota ingaqansa kuzengeza le mali ethathwa nguhulumende, uZulu kube nguye othwaliswa nzima zintengo ezikhuphukayo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.